kakasa ukaqalisi ngoba akukakhethwa amakhandi kwakuthi ungakhethwa amakhandidethi ke yiwo ahamba phambili sekhankasa. Kathesi ukhankasa hhayi useukabikhona ukuya ngaphi babe kuyikhonokho nje umsebenzi yepati eveli khona.
Sezwa umongameli Emmerson Mnangagwa sithi abantu ngezigaba ngezigaba belungise ama-structures. Ndingathi aweni koBulawayo khonapho aqinile yini?
Hayi uqina zingake ngiuthi aqinile kumbe awiki kodwa-ke siyenza lokho okumele kwenziwe sizabona sokufika wena ama-election ukuthi aqinile kumbe aqinanga njalo sokuphuma khona sibili ukuncintisana okupheleleyo okwama-election. Utsho ngomlomo ungazitholezi ukuthi sihamba njani.
Abantu bayakhonona ukuthi hhayi impilo yilokhu isiba lukhuni kwezomnotho. Ibona ingani ibandla lezane u-P F lizanqoba yini kukhetho oluzayo? Sesikhangela isimo somnotho welizwe.
Lokho umele umuntu ayebaphostoli abaprofeti ungakukwazi ukuthi kuyahamba kuthini. Sikubona sokwenzakele kuphela ufuna izanuse zihlezi litshele ukuthi hhayi lina yalala ngesisu laba bawina laba bonke lokho kunzima ekukhulume ngoba abantu phela bakhulumi bona ukuthi bafuna ukuya ngaphi lanxa sokuvota bakhuluma ukuthi bavotela bani zibona sokuphuma ama-results kuphela.
Mhlawumbe impawu ziyabonisa ukuthi hhayi umuntu nxase abanye besithi uyehluleka ukubusa kutho ukuthi sebezamkhupha esihlalweni bevotela abantu ngoba siyabona khona amanye amabandla njengabo Citizens Coalition for Change labo MDC.
Yikho phela ngithi mina lokho sikubona sokwenzakele akithi bonke bangena ebhokisini abantu bakhethe kodwa umuntu angakutshela ukuthi mina nginje even egqoke i-uniform yezanu noma e-CCC akakutshela ukuthi uyavota uyavotela bani ngoba usenhlizweni yakhe ahambe egqokile i-uniform etshengisa abantu ukuthi mina ngiyilokho kanti ayisilo okenhlizweni yakhe ayisikho lokho. So kubonakala kuphela sokuze kwaphendela lokho watshengisa ukuthi onguye onqobileyo mbani kodwa sithi kanti abantu sasikade sithi bakwesilabo kanti sokwehlule ngaphi enqeda hayi CCC ratsho njalo ukuthi kanti sibiza abantu umarali kugcwale ukuthi phambi kanti sesehluleke ngani sonke asazi lutho labo lathi asazi.